Siyabonga Chris Lo Sandra siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 ngoMabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet website yethu ethi www.voaindebele.com ngizaphinda njalo iwebsite yethu www.voaindebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuka udlakela emhlanganweni weMDCT wobulawayo ekuqhubekeni kokufuthelana kuleli bandla okubangelwa ikwehlukana kwemibono ngokuthi kakuguqulwe inkokheli. Umongameli Robert Mugabe usola udlakela emabandleni ezombusazwe exwayisa aphikisayo abesethusela ukutshengisela besola umbuso wakhe ukuba bazajeziswa kanzima. Kuhlandla leWoza Friday kuliviki kunanzwa ikhefu lephasika seliqhunisela ingoma zebutho levangeli okuliqembu lembube eselile minyaka edlula ingamachumi amabili icula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ekuqhubekeni kwemizamo yokususa abangavumelani lokuqhubeka kukaMnumzana Morgan Tsvangirai engumkhokheli kuqhamuke ubudlwangudlwangu emhlanganweni webandla leMDCT kobulawayo izolo ntambama. Akunamuntu olimeleyo ukudlakela lolu olwenzakale emhlanganweni obusenziwa ukubuzisisa umkhokheli wabasakhulayo uMnumzana Bekithemba Nyathi ukuthi yena umi ngaphi kudaba lobukhokheli bukaMnumzana Tsvangirai. Kubikwa kulokufuthelana kobulawayo lapho leli bandla elanqoba kuzihlalo zonke zamalunga edale lephalamende kulandela imbiko yokuthi inkokheli eningi yaleli dolobho isekela umbono wokuba uMnumzana Tsvangirai asuke esihlalweni. Kodwa inkokheli yaleli bandla kuleli dolobho yebalisa umgcini sihlalo uMnumzana Gordon Moyo kayiphumele egcekeni ngokuthi imingaphi ngalolu daba. UChris Gando Studio 7 ukhulume lomgcini sihlalo wabatsha kobulawayo uMnumzana Bekithemba Nyathi yena othi kade befuna ukumsusa esihlalweni.
Kuyakuzisa ukuthi angu-understand ukuthi kuyini khonokho kuyakusenzakala.
Bona labo obatshoyo amayouth kade bephandle uyabazi na?
Nabantu esibaziyo amayouth amalowa structures and aso culture yethu ukuthi nxa senza umhlangano weprovince ezisofisini esikwaziyo ukuthi akunamuntu ongasiattacka ngoba sise-premise yethu. Aso culture yethu ukuthi senza leyo mhlangano siba nabantu abafakwa phandle and ngize ngakureyiza-ke lami khonapho lovayesiyo umhlangano ukuthi hhayi I'm not comfortable ukuthi ngingena emhlanganweni kulabantu ababuya lapha bezothenga isivalo-ke senza konke lokhu ngabatshela-ke lamayethu ukuthi mina ngibethemba ukuthi asiqali ukungena umhlangano namhlanje umhlangano singena day in day out and siyakwazi ukuthi nxa singena umhlangano weprovince kubuya ama-delegates eprovince ama-provincial members nama-district persons kuphela nxa kuthiwa kuleli shiye phandle nxa kuthiwa phandle silomuntu vele we-security osebenza e-ofisini kwesikhathi babili so within me 15 people ukuthi bephandle besenza khona okade njalo benathi utwala in a party premise.